Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani thona njani izilukandaba olamukela injabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umungathi uyabhalisa ezisemthayini enika abantu izithupha iprocess yangkhona ngibona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela izithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga.
Uhlangothi lukamsitheli lusungule namuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha nokungeniswa kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa iRussia.
Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda lendizamtshina, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi ibutho lalo yilo elenze lokhu.
Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi kwe-Afro Jazz.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinecembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisetsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngothi lukamsitheli lusungule lamuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi yokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Lanxa iningi lamukele ngenjabulo lolu hlelo, bakhona esigabeni seMandebeleni abathi kuza kuba nzima kubo ngoba umbhuqazwe weGugurahundi wabachiya bengela maphepha okuzalwa, okutsho ukuthi bazayehluleka ukuthola incwadi lezi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Ukubana kuyabhaliswa kakasha ibhizi le lokunikeza abantu izithupha mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela izithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuze okuqala kubhaliswe abantu bethi bengabhaliswa abantu besokulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi ke kungakabi lohlelo olucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa umbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathe umuntu abengalabhethi engelani so bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kulalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxela phana ukuthi labo abalezihlobo abalesituation enje ebenefit.
Kodwa ngokubona kwakho nxa kuyikuthi abantu wesigaba seMathebeleland bengathola bona izithupha bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhaliswe lokuthi bezwisise ukuqhakatheka kwevoti. Okuluhlupho yikuthi eMandebeleni silabantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti and khonokhana bengaqeda ukuthi abantu bengavota bakaze becacise ukuthini uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotele, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ibheju likaZulu. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode amalokithi wonke ebusuku ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye wesifazane elokitshini leSpitskop ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe Aaron Zulu walimala kabuhlungu kanda ngemva kokuganulwa njalo sesimene sibi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi yena uthi umndeni udabukile ngempela.
Sibuhlungu thina sidabukile, sidabukile kakhulu. Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa, bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi namhlanje sesisele sizintandani zokucina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani. Nguye umama ebesesisele laye simthembile emulini.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ungumhlali wesipiskopu kuward 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuward 5 vele sesihlalela evalweni ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini azakwanisa ukuthi angigamule ambulale kusho ukuthi ngifana lo muntu ophandle. Security yethu i-acta only nxa sokulomehlisehlakalo esibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo ngoba nxa umuntu efika agamula isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi lamapholisa avele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kaMasilela esithi izakhamizi sokumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Eli nje sithola ama-reports every day ukuthi kuba lama-atoms okufuna ukungena ezindlini, abanye bangenelwe ezindlini, abanye ngabatshontshelwa izimota. Amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali. Ngicabanga ukuthi funa thina njengezakhamizi aluba nje siyazibumbela umphatho esizazama ukuthi sizelekelele sizivikele kulobu dlongodla ngokukhona.
Ukhansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Abantu ke bahlukumezekile kakhulu ngalesi sehlakalo ngoba kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base shopping center Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndindi owesipiskop uvuke ekuseni wathola imota yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamtshina edolobheni leBelgorodo. Lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi yilo elenze lesi sehlakalo. I-Associated Press ibika ukuba ele Russia lithi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba inkulumo zokukhumisana umlotha eziqutshwa kwele Turkey ziqhubekele phambili. umnumzana Dmitry Peskov isikhulumeli sikamongameli Vladimir Putin wele Russia uthi ukubhomba kwenze ele Ukraine ilizwe lakhe kutsho ukuba izaqhubekela phambili impile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Ukraine lizama ukuthwala izizalwane zalo ezisedolobheni le Mariupol lapho ele Russia elihlasela khona ngamandla njalo eselibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo eziningi. Ibutho lakwele Ukraine libika ukuba selizibambe esidukwini e-Irpin lamanye amadolobho ayehluthunwe libutho le-Russia. I-Reuters libika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezine 4 million asebebalekele impilo bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo mnumzana ngabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia ukuthi akumelanga ibe lilunga lombuthano okuthiwa yi-NATO. Okwesibili, akumelanga i-Ukraine ivumele iMelika lamanye amazwe entshonalanga ukuthi afake ama military bases phakathi kweUkraine ngoba lokho kwenza ukuthi kube le security threat kuRussia ngoba ama military bases azabe sephakathi khona.
Yebo, ukubhomba ke kwenziwe ngele Ukraine kulangale kwele Russia ubona njani maphela
lokho ukuthi iUkraine ihlasele ipetrol station eseRussia ukuthi kumbe kuzenza ukuthi inkulumo zingaphumeleli. Thina sikuchoye ukuthi vele uqaliseni iUkraine kayilandele lokho iRussia ekuchoyo ingalandeli lokho ekutshelwa iMelika. Kanti siyakwazi futhi iMelika lamazwe asentshonalanga asefake izikhali eziningi kakhulu eUkraine bezama ukulwisana lelizwe laseRussia.
Umnumzana ngabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ubetota ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamuhla siqhubekela phambili sihlaziya okuphume kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto edluleyo kanye lokwenzakala kwele Ukraine. Okwamanje ke sikhangele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Inhlanganiso yamalwa ecatsha eLebanon exhaswa ngele Iran eHezbollah isilingatsha zayo zenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba jikelele. Emhlazi kufumbi imbido elemelika lethesa izijeziso zenotho amalunga eHezbollah amabili asebenzela kwele Gini. U-Ali Sade lo Ibrahim Taha izikhulumeli zogatsha lwezekhaya umnumzana Ned Price wethule umbiko othi izijeziso lezi zizaphathisa ekwenqabeleni inhlanganiso yeHezbollah kunhlangothi lwentshonalanga izwekazi le-Afrika ephila ngokufumbathisa ukwephula umthetho. Embikweni wokwethulwa kwezijeziso lezi ugatsha lwezemali lwathi ababili laba yizo ingqungquthela zenhlanganiso le. USade ususa imali kwele Gini eyisa kuHezbollah esebenzisa abameli bakhe abaseGini leLebanon. Ungumngane lomunye njalo umlandeli weHezbollah omkhulu uKasim Tajeddin owaqanjwa njengolwa ecatsha umqoka especially designated global terrorist. Ugatsha lwezemali luthi uTajeddin waphathisa iHezbollah ngezigidi lezigidi zamadola wasungula amankampani aweHezbollah labafo wakhe. USanbade waphathisa uTajeddin ukuthi axhumane lenkokheli yakwele Gini elenkohlakalo lekahulumende walelo lizwe jikelele. U-Ibrahim Taha ngomunye wabaphathisa isikhwama seHezbollah bekwele Gini ugatsha lwezemali luthi uTaha lomunye wakhe bathumela imali engamadola eMelika kwenye inkampani yabo egcekeni lendizamtshina eleConakry Airport. Bafumbathisa izisebenzi zemngcele ukuthi imali idlule empahleni iye phandle kwelizwe. Bobabili uSade noTaha betheswa izisebenziso zenotho phansi komthetho i-Executive Order 13224 ngokuphathisa kumbe ukupha imali lolwazi kumbe ezinye indlela inhlanganiso ye-Hezbollah. Lokhu kutsho ukuthi yonke impahla lezifiso zokuba lempahla ezababili laba ezikwele Melika kumbe ezigcinwe izizalwane zakwele Melika kumele zibanjwe kumbe kwaziswe ugatsha lwezemali kumbe ugatsha olubona ngempahla yabo kuza olwe-Foreign Assets Control kumbe i-OFAC. Njalo ngaphandle kokuphiwa imvumo ngelayisensi evela ku-OFAC kumbe ukuvunyelwa iziphathamandla zikahulumende, izizalwane zakwele Melika azivunyelwa ukwenza ibhizimusi labantu laba abetheswa izijeziso zenotho. Imikhuba emibi yalabo abetheswa izijeziso zenotho mhla zikufomba imbito zenqabela abazama ukweyisa imisebenzi ehlanzekileyo bephathisa imisebenzi yamalwa ecatsha lapho okule misebenzi ebalulekileyo, kutsho isikhulumeli sogatsha lwazangekhaya umnumzana Price. Elimelika lizaqhubeka liveza abantu abasikela imikhuba yobudlwangudlwangu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo uthi khona kusazoba mnandi umdlali weqembu leHighlanders ohlohlasa kudlala kulezinsuku uNqobizi Thamasuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umasuku ungumsekeleka kapteni weqembu le-Highlanders uselitshayele emambuleni kahlanu kwimidlalo yethiwangu nomunye ye-league uthi kusebenza kanzima kanye lokuzimisela yikho okumenza ahlohle kangaka lonyaka.
Ngibona ngani ukupractisa kahle lokufika endaweni zangkhona eziseduze lasepalini ukwenzela ukuthi noma yiliphi ithuba endiyitholayo ikwanise ukuthi ngitshayele phakathi. Isifiso sami ukuthi ngibe lokho engiwatshaya ngisiya phambili sizabona ukuthi umnyaka usephela nyaka sengimaphi.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela eTryndle ngesonto emdlalweni weviki yeshumi kwisigaba seCastlelaka Premier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebehlome baphelela sebelinde ukuyahlasela kuphela.
Hayi, amatukuzela ahamba kuhle, ihlomile iyakhona eTryndle somkuyathatha imiklomelo eTryndle.
UMasuku laye uthembisa abalandeli bebhoso ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine ukuze baphumelele.
Awukalungi ngendlela esifuna ngayo, kodwa hayi, siyathembisa ukuthi njengamadoda sizosebenza amadlabuzane langamandla ethu wonke sibili siqinisele umdlambula sibili ngoba leli liqembu elikhulu kakhulu lathi silisekelayo. So noma yiphi indoda noma yiliphi ijaha elingabe likhethiwe ukubana limele iqembu le-Highlanders kumele lisebenze ngokusikhandla lokukhalipha langesibindi ukuze thi iqembu leli liyephambili.
Imidlalo yeviki yeshumi kwisigaba seCastlelaka Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu elihlezi phezu kwengalane le-Chicken Inn lizadibana lele-Manyika Diamonds ngaseluveve. Iqembu le-Yata lizanqikelana lele-Herentals ngase-Pawpaw. Iqembu le-FC Platinum lizatshana lele-Wawa ngase-Mandava. Iqembu le-Cranbourne Bullets lizemukela ele-Bulawayo City ngase-Sakubva, kuthi iqembu le-ZPC Kariba lizadlala lele-Harare City ngase-Nyamunga. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu le-Tenex lizemukela ele-Cape United ngase-Sakubva. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana lele-Inkezi Platinum Stars ngase-Luveve, kuthi iqembu le-Dynamos lizadlala lele-Black Rhinos ngase-National Sports Stadium. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kuleviki kuhlelo Woza Friday sineqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisecholocho. Okuningi asikuzweni kumsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisas Manda.
Your silence is born. Your silence. labaculi abadabuka kulomhlubulo bacula umdumo wechibilika kodwa imvunulo kaMzilikazi bathi bona bapholile ingobe buya ngomculo opholileyo bamelwe ngumkhipheni Chabangu ozalwa kwaNhlamba eCholojo
ngokuzalwa ngizalwa nguAmos Chabangu Bezenia endaweni yakwaNhlamba kuChabangu emzini omkhulu umama la engumamoyo ozalwa khona endaweni yaseCholojo ukufunda isikolo ngafunda endaweni yaseChabanda isikolo esilaphana endaweni yakuNkunzi.
Usenesikhathi ecula
ezokuhlabela ngesiqhela phala ngonyaka ka 2013 lapho engaqala khona leqembu leChabanda Mabhoko Sound ebelikhokhelwa nguFrance Ncube. UFrance Ncube laye ohlala khona ke lapha ke endaweni yaseSholosho ongumsali wakhona. Ibizo lomculo lo esikhula ubizwa ngokuthi imvunulo kaMzilikazi owela ngaphansi kweAfro Jazz. Ingoma lezi ingoma ezijule kakhulu njalo ezifundisa kakhulu ngendaba yesiko lakithi lapho esivela khona.
Kipeni leqembu lakhe imvunulo kaMzilikazi uthi laye kulabaculi abamenza wangena kwezomculo.
Okwangenza ngafuna ukuhlabela okwangisibhayayo ngabantu abanjengabo alendoda obakumadala boy yibo abantu abangiphusha kakhulu kule zinto zomculo. Kodwa kuthe ukuhamba kwezikhathi ngathola ke sekukhona nami laphana engizikhethela khona engikuthanda kakhulu okufana layo yona le Afro Jazz laphana engikubone noma ngithi engikuthandele ngikubonela ebantwini abafana lobaba uMajayivana labantu abafana labomzwakhe Mvuli oyuma sekene.
Na Chabangu abalaleli bengalithola ngapi nxa befuna ukwazi ngezomculo wenu?
Siyatholakala kuma social media ke wonke ama page lapho ungasilandela khona uyasithola Instagram, Twitter, ngisho la ku YouTube uthi nje imvunulo kaMzilikazi uyakuthola konke okumnandi. Ngilithembisa ngithi mina ikhona ingoma esendleleni ke ikhona ingoma isindile laphana esendleleni
besiphethe umculo wemvunulo kaMzilikazi bemelwe umkhokheli Chabangu esimkhipha sivala uhlelo. Woza Woza Friday mpanasonde mnandikile lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Oh,
Lukamsitheli lusungule namhla umkhankaso okuhambela uzulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. ELeRussia lithi ibutho lakwele Ukraine namhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda. Siluqhiba ngelapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.